abuye ngokuningi amakhulu ayebandlaleli ehlabela egida ekhumbula impilo kaReverend Kuti ehanqe umgwaqo osuka enzikini edolobho leHarare usiya esilindweni sendizamchina eseRobert Mugabe International Airport. Ukuthi obhubhele kweSouth Africa ekuqaleni kwawena lenyanga wakhokhela leli bandla okweminyaka engamashumi ayisithupha nantathu, okwenza abanye becabange ukuba lizakwehluleka ukuma limanyene sengasekho. Ekhuluma esilindweni sendizamchina unobhala jikelele webandla leli njalo ezikhulumeli salo umnumzana Michel Nyambo uthi labo abacabanga ukuthi ibandla leli lizadabuka phakathi ngabazilutho.
Usefikile ekhaya, siza kuya eBrayside enkonzweni. Sisuka lapho siza kuya endlini lapho abekwe khona. Okwakhathesi abaholi bezayoja Forward Faith Ministries yibo abaphethe ubukhokheli bethu.
Uqhubeke sithi uGuti watshiya ehlele indlela eziningi eziza kwenza ukuba ibandla leli liqhubekele phambili ngomsebenzi lo bayesetshonile.
Well, of course we were all under him as the leader of the church.
Sonke besiphansi kwakhe njengomkhokheli webandla. Nxa wawulandela ibandla lethu, libandla elilenkonzo endaweni zonke. Inkonzo yethu iphethwe yiNational Council leZayoja Executive. Yikho lapho ekhona iyasebenza loba nje engekho yena ngokwakhe.
Omunye olikholwa kubandla leli umnumzana eBed Mpofu uthi wafunda okuningi ngempilo kaGuti.
Usithengisile vele ukuthi umuntu kumele ahlale impilo istraight, ahlale impilo engayenzi izinto ezingalunganga. So sina sifunde okuningi ngoba wangumuntu ongafuni izinto izono.
Okwenza abaningi bathandabuze ngodaba lobukhokheli bebandla leli ukuba amabandla afana leZCC agcina edabuke phakathi ngemva kokubhubha kwenkokheli eyasungula ibandla leli. Ukunje ibandla le-AFM selilamacele amabili ngenxa yokudonselana kwenkokheli. Okwakhathesi uNyambo nguye okhokhela ibandla leli esithi iqhuza le-National Executive yebandla leli liza kutsho ukuba ubani ozathatha isikhundla sikaGuti. UGuti ubeze leminyaka elikhulu 100 wathethelwa yingwe ngomnyaka ka-1923 mhla ka-5 Inkwenkwezi. Waqala inkonzo yezayoja ngomnyaka ka-1953 yona eyasabalala yaba semazweni adlula ikhulu. UGuti esebenza lebandla lakhe wasungula isibhedlela seMbuya Dorcas eseHarare kanye lekolishi eleZimbabwe Ezekiel Guti University ZEGU. Ubhubhele kweleSouth Africa njalo uzabekwa eZimbabwe loba nje abebandla leli engakazisi ukuba uzabekwa ngaphi njalo nini. Kubikwa kuzaba lomkhosi omkhulu ozakwenzela enkundleni yeRufaro Stadium yokujabulela imisebenzi emihle eyenziwa nguGuti esaphila. Mimi ni kitu cha mimi si harari mimi ndo ndo zindofu.